Kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Elinga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade ezibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukwengezelelwa iholo ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni le-Victoria Falls izolo.
Ntemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela songizathiwa ye sebexotshwe abangaka sebenisa abangaka, but sinalokhu asikwethusi ngoba vele uhulumende unjalo, cha engafuni ukuthi alungise izinto, sina sifuna ukuthi abone.
Ngemva kweminyaka emibili yabebutho leZimbabwe besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulomgabe.
Ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube yilast push, abantu bawangamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget. Inhlanganiso ezimela izisebenzi ezigoqela i-ZCTU lezimta zithi umnumzana Ncube kumele aphe ingatsha ezifana lolwezemfundo olwe-social welfare kanye lezempilakahle imali enengi. Zithi njalo kumele uNcube aphe izisebenzi zikahulumende imali ethe xaxa ukuze zengezelelwe iholo lazo. Odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalele umsebenzi phezu kodaba lweholo, kanti lababalisi labo kabasayi emsebenzini nsuku zonke ngoba besithi baswela imali yokugada amakhombi lamabhasi besiya emsebenzini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko. Waqala ngumbuza ukuthi kuyini uZulu amela kukhangelele kuli budget ethulwa ngesikhathi lizwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu kwezomnotho.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sehlukwanisa ukuplana loba wini esikwenza ngoba isiphi isikhathi, yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale njalo, sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhayeleleyo ukuthi kukhanya lendaba ze-productivity, ukuthi i-government yonangokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ile neyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathe indaba yabodokotela ukuthi behlule kuye emsebenzini, ikwesebenza ukukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze, njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangele lulendlela yokuthi lungancediswa kakhulu. Sibe sesiya kwi-industry njalo sakangela kuwana labo lava abe tourism abayibale different currency lobo agriculture ancediswa labo kakhulu
ugatsha lwe agriculture olwezokulima yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko
kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe yikho kuqakathekileyo siyakwazi ukuthi ngalesikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-Command Agriculture engalelo mkhosi omkhulu njalo esekufuze kwenzakala kade esekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betshiyanele amapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phansi njengelizwe
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye indlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siya sikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance ayengasi imali ngoba ungananzelela kungakhwezi iholo zabo. Kuyaletha inflation eningi kakhulu because ihulumende i-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into eziyafisa zikhangele ukuthi ziyenzakale.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ocubungela ezenotho ubexoxa icingweni lo ntungamile inkomo we Studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni amagamated rural teachers union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukungwezelelwa iholo ithi abantwana bacithe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni leVictoria Falls izolo. Inhlanganiso le yethule umbiko isithi uhulumende uze wadinga ababalisi abavela ezikolo zeBhabhabha, Chinotimba leChemabondo Primary Schools kulelo dolobho ukuthi bayehlola abantwana esikolo seMosiwaya Dunya. Abakade bebhala iphepha lakuqala lehistory ngoba abanye benqabile ukukwenza lokhu. Ngalokhu iATUS ithi kufanele uhulumende alalele izikhalazo zabo ngoba uhlupho lolu lungabe lubahile lakwezinye izikolo elizweni jikelele. Isiphathamandla seATUS umnumzana Mduduzi Jubane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi babuyele ababuyeli emuva ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo.
Ukuhamba kwetemsebenzini okwezinsukana kuyaphambili amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze yefika khona emsebenzini uyesebenza iviki phele lenyanga iyegcwala so ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathezi vele akusanelisi okunjengokuthi imali ye-transport isikafu akusanelisi ukuthi kukwaniseke so abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawo ubhajethi udingadinge enye ukuthi uhambe hhayi asiqhubekeni siye phambili anxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele ngalaa ndaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani uhudula inyawo kodwa thina siyalo konke sipresa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuthi uyafela embele kwena vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Ye, uhulumende into yokuqala ngiyazi yande ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ntemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela songizathiwa ye sebexotshwe abangaka sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo xa engafuni ukuthi alungisise izinto. Sina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanisi abo lati senze umsebenzi umsebenzi siyawufuna sibili ngikosithi hayi ngathi sithwalisile ukuhamba emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza yena ugovernment kamithi amanisi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani e-right sisebenze singalandlala
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona sibili ngoba sokuyindawo yokuthi aba ukhokheli wesikolo abone ukuthi abe leyana ngidinga ngayenza ukuze umsebenzi wami khona uqhubeke phambili ngoba akuna lapha angathatha khona imali anikelwani ukuthi abuye athini.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenzi.
Ye, but sina besithi ukuthi ngaye uteacher wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeyathuzi kumbe ngowani ngoba ipay igovernment ayi-employer ngama-teacher athuzi. Labona bebelokuzabalaba kutholayo. So into yokuthi bona babetshona begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekukuthi akuncedi. Abaphume egceke nje bezinto zabo abazizwe bebemelele amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona we are wasting our time.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Athuz ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegogwe. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Yena uhulumende ohlezi egcizelela ukuthi abantu babekezele ngoba kulenhlelo ezithile asazisungulayo ezokuvuselela umnotho welizwe. Ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, izizalwane zeZimbabwe weleSouth Africa zithi selitshabelele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angene ayenze okungcono kulomgabe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017 kwathi kwakumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esikodlweni selizwe ukuyakhipha uMugabe ngodli esihlalweni kwaba nenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi sebekubone kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqe uMongameli bamtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMugabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMugabe engekho abeZimbabwe labo bathi le yintokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula eyayikho khona ngesikhathi saMugabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo sebutho lesi. Kodwa umgcini hlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana uNgabuthi Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngoNovember zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engupresident okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazwe lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana zinzomoyo uthi iphutha labangela ukucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona yikuthi ngelanga kusiyabuthanwa uselebrethwa ukuthi uMugabe afukwe kube yilast push. Abantu bawungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho.
Ukuthatha kwamasotsha kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi ngase kuphuma uMugabe kungenwa njani embusweni umbuso uqhubeka kanjani ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha ebandla lezapho umnumzana Canisius Nkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo ngoba awakhipha umgabe laba baziqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi umnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa engala plan nelakathi esekakwazi ukuthi yenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya kusela lutho sekuwestern lesani isikhathi.
Isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ubuhlupheka kusiyaphambili abasebenzi manje sebehola imali encane kulale ababeyihola ngaphansi kombuso lo wayengumongameli Robert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balanda ezindlini zabo bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso ka-Emmerson Mnangagwa.
Kodwa isalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi vele wonke amazwe azahlala le nkinga zawo. So sizakulungisa lokhu. It's not into a one day. Yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa ngumongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa-ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo sebemele njalo uMvelingqangi ukuthi angenele. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Nhlapo.
Manje lesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomlomo edalele ePhalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi usesule isinqumo sakhe sokuba amalunga ebandla leMDC engethuleli imibuzo iziphathamandla zikahulumende eziyabe zisedale zizokwethulela amalunga imininingwane yengatsha zawo. Iphephandaba leChronicle lithi kuqhamuke budlwangudlwangu emngceleni weBright Bridge izolo, abantu befuna ukuthisa imota kade ilesidumbu sesinye isigebengu esithiwa nguKnowledge Mukachana ebesithwalisenzima izihambi ikakhulu ezeZimbabwe ezisuka eSouth Africa zisiya eBright Bridge. Umkachana odabuka kogudu ubikwa ekugongodwe ngabantu kade ezama ukubathathela imali duze ledolobho leMsina. Kuze kwabizwa amapholisa omvikela aweRiot achaphisa isidumbu sikaMkhatshana ukuthi sivele eSouth Africa singene eZimbabwe. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kundaba elizithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sijabulela kakhulu nabe ngihlangabenefita kuyo umntwana osize namhlanje. Kanya kovu, ito wana ya sevenzo. Mwana mate, so wapa tulosesa nga chua sibili 3 months, ito ente se towo zena.
Eli njangu studio 7, mtando lolo shelo, apeli kuluma, unelu nse chanswe. Wansala umbo zele lo, kwa wawati mbalo, ilitandu kunuma na yolo kushazi yangu, nda wazase Amerika. Mhlazi lo ongwe-MTC sinyamkhohlwa ukuthi bathi mba igama lakhe ukuthi le nto engayitholi kahle ngwandawase-America ezamasenata lo befuna ukubuza ukuthi kuba yini e-America kulama-political party ayi-2 kungelafani lakhe kuboZimbabwe ukuthi kulabo-MTC kulabo-ZANU kulabo-ZAPU kulama-independent candidate ama-political party maningi ngalapho e-South Africa. Ngicela ngimbuzele khona. kumele njani kusakazwe kwesitudiyo 7. Hayi okwelelalizwe kunzima kweZimbabwe. Abo 80s izano yayisola izaphu, isola umkomo. Namhlanje sola iMDC, hayi izano siyehlulekile muntu. Kuze kube nini ikhala ne-opposition party. Naye ngaziboni sehluleka ikhala ne-opposition party. Yayisola izaphu. Kwathi after izaphu kweze iMDC, sizola iMDC. Yona yiyo zehlulekelayo izano. Sense kubusa yona. Hayi khona kulungile umtshazi afi.
Ngiyamarekodi nje amaswafaka davula yini dzakuza ngoba iwaswaka every time alezini kube yi number ye wrong sibe wrong ngani kodwa msakazi into yenze South Africa isizizo ubuhlungu lathi kakhulu ngoba esesiphila
ngizini ngiyindlela manje isizwe sevini yaphila ha mina tulila manga isele izwa abantu bakhuluma bathi hey wathi wathina ngoba hey wayenza umnanga ubuyela phavele ebekhona ngapho eSouth Africa uyilapha eSouth Africa vele wayesebenza ukubulawa umgari so lina lithatha ngapho ukuthi lidiye so vele wona amasotsha la vele ayazi ba umnanga ngophuma ekhulu into ecapula amasotsha naleyana ubona engazange kumzukulana kakuba wa umgari wahlala but iproblem uye waqala indaba leyana njengala nona wayesekho so abantu bakuze banabeli bezinye iphathi lekhona iCV MDC plasuyenzi MDC MDC ngiyane ukuthokozana kuthi le MDC ifana le DP South Africa MDC Alliance.
Awu yabona mina le Zanu PF uma ingavusa ilizwe ngempela hayi ngiyabona ukuthi kona izinto zethu ziyatshintsha ngendlela elobudlwangu dlwangu ngakhona ngendlela eyenza ngakhona ngendlela etshontsha ngakhona ma ingavusa ilizwe leparty leyi kodwa abantu bakithi cabanga nje 40 years abantu betshontsha kubuthwa imali kubulawa abantu kuthunjwa abantu 40 years kukodwa ngabantu okumele ubeke ithemba kibo banabo ukuthiwa khona bazovusa ilizwe bazovusa umnotho 40 years belutha imali kubulawa abantu yonke into isenzakala ubudlwangu dlwangu bonke kade bebeza ukoze umuntu evuke ekuseni ethi iZANU PF isebenza nzima igovernment yeZANU PF isebenza nzima ukuvuselela umnotho 40 years betshontsha awungitsheli ukuthi umuntu onjalo uma kungumuntu ocabangayo umuntu olengqondo umuntu waye esikolo angicabanga ukuthi engakhuluma ethi basebenza nzima ngoba still vele babulala ilizwe laba bantu labo manje nje sisekuhluphekeni sisebudakeni ngenxa yabo beZANU PF umnankagwa banabo lo mgabi lesiphatha amandla zeZANU PF amasipela la abayalele esikhundleni belale lokutshontsha ugogo labokhulu labo.
Hayi siyabonga thina abahlali baseSouth Africa ubaba uNcube lo bekuvele usikhahlameza kakhulu bekuvele siphathwa njengamasela iy'gebengu khona ngayo iy'gebengu zikhona vele kodwa thina esihamba ngokusemthethweni hhayi bekuhlukumezana kodwa siyabonga khona kokuncane abakwenzayo ngobaba umnangagwa hhayi kuyehlula umbuso mawubuyele balungile hhayi kuyehlula akubonakali nento engathi ngithi ibambe ngesandla ngithi i-one nje athe sekhe wayenza fo-ke ngikuthi ama-politicians bona uba besidla bacabangela abanye abantu noma ubani abangamfaka eZimbabwe bathi makabuse kuyafana noma singamsusa nje sithi chamisa buse kuzofana kungcono umbuso wabelungu.
Ninjani bantu bakastudio 7 mina ngobulawayo elobhemula asazi kumbeni linali yakhetha yini abantu abakhulumayo ngoba siyakhuluma libale kodwa inkulumo zethu lingasakhulumi ngazo kuradiyo. Siyacela bakithi ukubana abantu be-MDC labezanu labo beke besidedele lathi befake enye iphathi ezakwanisa ukubana irane iZimbabwe ngoba sesithwele nzima shuwa siyalamba siyafa indlala thina iZimbabwe lapo.
Lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele yona nge-WhatsApp siyacela-ke lisithumele imilayezelo emfitshane ukuze senelise ukuthi sethule yonke esaba sitholile ngoba sithola emningi kodwa emningi yakhona mide kakhulu chama 4 minutes 5 minutes kodwa hayi asingeke senelise siyabonga kakhulu lingadinwa kodwa lisithumele ku plus 1 202 465 0318.
Ngemva kwamaviki ambalwa kuhluzisiswa emfika, udaba lokuthi umongameli Donald Trump welemelika wayefuna ukuthi ilizwe le-Ukraine lidinge udaka angabhica ngalo, omunye wabakhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo, umnumzana Joe Biden, andubana lelo lizwe liphiwe uncedo lwezomvikela, uZulu uze wazizwela ngokwakhe ubufakazi obethulweyo emphakathini. Umgcinisihlalo wekomiti ye-intelligence, umnumzana Adam Schiff, nguye okhokhela lolu hlelo.
The essence of what the president communicates.
Kodwa umongameli Donald Trump yena elokhu esithi uqanjelwa amanga. Uqale ukwethula ubufakazi ngowayeyisiphathamandla esigodlweni seMelika kwele Ukraine, umnumzana William Taylor. UTaylor uthi okwakusenzakala kwamjiya engahlalisekanga kuhle ngoba kwakungekho emthethweni.
Someone who is, I think, performing another vital service for the country relating the facts that came to his attention, the very disturbing facts that came to his attention.
UTaylor uthi kwabamgceke ukuthi uncedo olwalumele luphiwe iUkraine lwalusetshenziswa njengesifumbathiso sokuba kucutshungulwe umnumzana Joe Biden ngele Ukraine. Yena uBiden uthi mpela ukwenziwa nguTrump kumele athoniswe.
He's indicted himself by his own statements.
Abanye abaphe ubufakazi izolo yisisebenzi sogatsha lwe-State Department, umnumzana George Kent. Omunye njalo okhangelelwe ukupha ubufakazi ngowake wamela elemelika kwele Ukraine, unkosikazi Marie Yavanovich.
This is a very strong case of bribery.
Uyanovich uthi kulobufakazi bokufumbathiswa. Amalunga ebandla likaTrump elama-Republicans athi akula bufakazi bokuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ngoba lolu ncedo okwakuthiwa wayefuna ukufumbathisa ngalo lwaphiwa ilizwe leli.
Donald Sven, Cherryo Cherryo Baby, ingoma eyake yadla ubhedu ngeminyaka edluleyo. Sidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo, i-2020 National Budget. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi abantwana bacishe baswela ababalisi Bokubahlola lapho bebhala imihloliso edolobheni leVictoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi liyakwanisa ukusithinta njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.